Ya nkomo udaba lamagetsi lubhahle lapha kobulawayo kulensuku ngabo Tuesday Wednesday lapha etown ahambe ekuseni azayephenduka ekuseni ngabo 8 ayephenduka ngabo 12 kuzokuthi abehambe itown yonke ukuthi njenganamhla Monday kulamastrada ambalwa phakathi etown lapha amarobhoti abecishe khona amarobhoti abecishe khona engasebenzi uzokuthi ngesaturday besibeka umama omunye umfowethu kubonketha ngale ebengiyekho amagetsi ukubangela ukuthi la manzi akhona njani angafiki ezindlini. So udokololo hhayi lusese khona and kulezi nsuku izesa iyazama yona ukuletha imbiko ukwazisa izakhamizi ukuthi amagetsi azabe engiyekho ngezikhathi ezinje. Yazama uletha imbiko sibili bayaletha esokuthi ngamabhana ahamba kakhulu ngama-Twitter abantu bawadownload bawajikele ku-WhatsApp. So bayazama ukutshela izakhamizi ukuthi kule ma-problems anje. Kodwa loba kwisikhathi imbiko yakho ibuya sokulate abe sevele sehambile amagetsi akhona. Ngathi udubo lamagetsi lubahile njalo luyaqhubekela phambili.
Kubo makhelwane kwele South Africa lapho osebenza khona, siyabona ukuthi labo babhekane lokusilela kwamagetsi ayacitshwa njalo nje phose nsuku zonke. Inkinga kuyini kahle kahle nxa bekhuluma abe Eskom?
Udubo olubhekane le-Eskom lufana nalo lwezesa ukuthi amaplanti abo lapho abapheka khona amagetsi asemadala okubangela ukuthi-ke ahlale efile. Abantu abafuna amagetsi sebaningi, imishini ayisayenelisi kunjani ukugaya amagetsi ngesiqubu esifunekayo. Yikho kwenzayo ukuthi-ke amagetsi ehlale njani ehamba. Iludubo olubhekane lezesa njalo le-Eskom e-South Africa. But u-Eskom ngani kule politiki phakathi-ke enkomo ngoba uzabona ukuthi isikhathi sonke lesamagetsi ebekhona kodwa kuthe ku-announce ukuthi kulama-elections kuqala uNovemba amagetsi ahlaqala ukuhamba. So singazi ukuthi-ke amagetsi lawa inkinga bezingekho yini obekube kusenziwa kuthule. But hayi singakhangelanga ezepolitiki kakhulu ukuthi mhlawumbe ngabantu abasabotaja umbuso we-ANC or ngabanjani. But imitshina ye-Eskom isemdala nayo ifuna ukulungisiswa. Okuyinto efana lezesa lapho ukuthi izesa imitshina yekade nalana elungiswa ngesikhathi sikaSmith ukuripheya kwakhona awukayenziwa. So yiludubo lukhona.